kumbiko wakhe njengehlala yenza umnangagwa ukhangelelwe ukutshela iMelika ukuthi kumele yesule izitsheziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lo mongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob besethula amazwi abo ku United Nations kuliviki labo bathe iMelika kumele yesule lezi zitsheziso. URamaphosa uthe ngaphandle kokulimaza isizalwane seZimbabwe, izijeziso lezi zilomthelela omubi kakhulu elizweni lakhe. Umnangagwa uthi izijeziso lezi yizo ezivulala umnotho weZimbabwe ngoba zixotsha abatshali bezimali futhi zenza iZimbabwe yehluleke ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe kanye lokweboleka imali kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank leInternational Monetary Fund. Kodwa uhulumende weMelika uthi izijeziso zakhe ziqondiswe kumnangagwa mathupha labanye bakhe kuZANU-PF abephula amalungelo kaZulu njalo kazilamthelela kuZulu. IMelika ithi njalo umnotho weZimbabwe ubulawa yinkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibhethi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi umnangagwa ugijimela ukukhuluma ngodaba lwezijeziso echiya ukulwisana lenkohlakalo enziwa nguhulumende wakhe.
Angakukhuluma lowo ophethe ilizwe leZimbabwe Emerson akukho engukhangeleleyo okumangalisayo ngaphandle kokuthi uzafika ukukhuluma ngokuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kakukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kanti ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapha sefaka abantu abakhe bodwa selingani ngento yakhe yedwa. Okuthiwe uRamaphosa akusethusi thina, akusethusi uRamaphosa ngabantu esikholwa ukuthi bayajabula umelizwe abangane babo belibulala bona bebesebezuza inzuzo abayizuzayo. Ngoba akula muntu ongathi indlela abantu beZimbabwe badubeka ngayo bebeseGoli behlukunyezwe ngabantu beSouth Africa ebeselokhu ekhuluma njengendlela akhuluma ngayo.
Izolo uMongameli Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokucebisana ngokuvikela imikhuhlane efana le-COVID-19 lapho athe khona uhulumende wakhe usethuthukise kakhulu umsebenzi wezempilakahle. Wengeze wathi eZimbabwe lizilungiselele kakhulu ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies.
Ukuphatheka kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusolwa ngabebandla eliphikisayo ele-CCC abathi ubengamelanga avunyelwe ngoba enqobe umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ngokuqilibezela kukhetho olusanda kwedlula. Umnumzana Tim Moringai owe-CCC eMelika uthi uMnangagwa ubengamelanga avunyelwe emhlanganweni lo. Uthi uMnangagwa uphosisile izolo ngokutshela umhlangano we-United Nations ukuthi umsebenzi wezempilakahle eZimbabwe umi kahle.
Sibona ubaba uMnangagwa ebuye lapho e-United Nations ezomelela iZimbabwe, I think in his own capacity. Ngoba siyakwazi ukuthi ukhetho according to the whole world alikapheli in terms of the final deliberations ezokukhuluma ukuthi owanqobayo owanqotshwayo ngubani. So hayi, iZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yezibhedlela when we were one of the most advanced countries as Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, lay general health care.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa evumelana lomnankagwa kunengi okusilelayo kumsebenzi wezempilakahle okumele kulungisiswe.
Ubaba uMongameli encomile ukuthi ezempilakahle zihamba kuhle phakathi kwelizwe. Elami ngivumelana laye sithi kodwa kunenge kumele sikwenze njengohulumende ekutheni sibalule ezempilakahle. Kunenge kakhulu okumele kwenziwe. Kodwa sinanzelela ukuthi siyasilela yezimalini njengelizwe. Kodwa imizamo emihle enziwa nguhulumende siyayibona, siyayinanzelela. So kungani imisebenzi le ingaqhubekela phambili ukubana abantu bephathiseke konke lokungezelela inhlelo zokuncedisa kwelapheni imikhuhlane ethile njengabo cancer leminye imikhuhlane enjalo, abantu bancedakale, abantu bengabi bephuma besiya ngaphandle kwelizwe. Ngokunjalo kumele kungezelelwe kuloko kukhona uhlelo lwezempilakahle.
UMnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olusolwe ngitsho lamaqula eSADC lawe African Union sithi kaluqutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha iziqondiso zomhlaba lezezansi yeAfrika ezilawula ukhetho olukhululekileyo.